eqinisweni iZimbabwe dollar kayikho iZimbabwe dollar esiyaziyo ukuthi le ungayibona ukuthi hayi nansi iZimbabwe dollar iluhlaza kumbe ubomvu kumbe lithanga ngoba nongayikhomba ngomuntu athi nansi iZimbabwe dollar kayikho kodwa bese kuthiwa yiyo yodwa imali esingasetshenziswa mina kangibone kuyinto elungileyo le kukhona okubi okwenzakalayo lapha njalo nxa singananzelela kakhulu kuthiwe siyavunyelwa ukuthi thina sibe le sigodle le imali yangaphandle sila kungaba lipula kungaba yile yasewenela irandi kumbe kube ngebritani ipound kumbe kube nge-american dollar siyavunyelwa ukuba lapha kodwa kasivunyelwa ukuthi lapha kumabhizinisi nxa uthengisa amatamatisi kangivunyelwa mina ukuthi ngithenge ngaleyi imali engilayo kuthiwa kasihambe siyeyitshintsha kwizindawandawana zalapho okutshintshwa khona imali sithole imali yaseZimbabwe yona le kuthiwa izim dollar engekho sikhumbuzane khona lapho kayikho akula nto kuthiwa izim dollar ekhona manje singayibamba sithi nasi izim dollar kodwa kuthiwa siyotshintsha okay sivumelane sihambe siyotshintsha-ke khona lokho esikutshintshayo sikuphatha bathi yizim dollar izim dollar lakhona lona lelo uyavunyelwa yini na wena ukuthi uvakathe uye enamibia ufike ulitshintshe enamibia inamibia alamukela yini impendulo yokuthi cha ungaye ebhilithani uhambe lakhona lokho bona bathi izimbabwe dollar ungakutshintsha yini ebhilithani impendulo ithi cha kungabe yimali bani enyanywa ngenye izizwe njalo ngicela ukuthi sinanzele lokho okukhulu kakhulu ukuthi kuthiwe kasiyotshintsha imali zethu zangaphandle endaweni zokutshintsha imali ezikhona ngithi kodwa kasivunyelwa ukuthi nxa ngabe ufuna imali yangaphandle kumbe lipula lidola lipound i-australian dollar awungeke uyithenge kuzindawandawana imikoto yabona leyi lapho osivunyelwe ukuthi siyetshintsha khona ungahambise yakho eyangaphandle kodwa kawungeke uyethenge eyangaphandle endaweni efanayo kwenzakalani lapho kuthiwa kasihambe e-reserve bank ngubani okhontrola i-reserve bank yibo bona labo ababusayo ngakho lowo ngumcabango liqhinga labogulufa
sibona njalo ukuthi uhulumende usesithi abalama-nostro accounts ama-accounts emali yakwamanye amazwe sokumele bayiguqule ibe yimali yeZimbabwe ngiphe umzekeliso bakhona abenhlanganiso ezizimeleyo abalama-nostro accounts njalo bebehlawula izisebenzi zabo ngedola lemelika kodwa kathesi sokuthiwa kumele bazihlawule ngemali yeZimbabwe uthini ngalokho
ngibona ngathi lokho kusebenzela bona nje ngoba nxa singathi thina singabantu labana abasebenzisa kumba abasekela kumba ngathi ngesilungu phecelezi abasponsa wona zona lezo nhlanganiso sizathumela imali zangaphandle ukuze siyonikeza abantu labana kumba ikholo labo kumbe ukubaxhasa kwethu kuzafane siqale sidlule kubo laba ababusayo sibanikeze imali yangaphandle bona basebedlulisela phambili lokho asebekubiza ngeZimbabwean dollar kanti bona indaba kufanele kube yibo bodwa abanemvumo yokwamukela imali yangaphandle abanye abantu bengavunyelwa